Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abezomkhathi bazisa ukuba kuza kuba lezulu lesiqotho elilolaka kusukela lamuhla kusiyafika ngolwesihlanu. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abeZimbabwe kabehlukane lokuzisikela ehwahweni kudaba lokunqoba kweqembu labo elamabhokobhoko emdlalweni we-rugby.
Yebo bakandi, kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zenindaba zomizwa emidlalo.
Ukukhethwa komholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuthi abe lilunga ledale leZANU-PF elePolitburo kudala inkulumo.
UValerio ke ugwenzi commander weZipra and then commander weArmy eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa yipolitics akazenge applyele ukungena esisotsheni.
Ukuncitshwa intatheli zindaba ezizimeleyo ezibalisa ezeStudio 7 imvumo yokungena emhlanganweni webandla leZANU-PF kusolwa ngabanenge.
Kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko. Uma sikhangele iZANU-PF libandla libusayo, okutsho ukuthi konke okwenzakala kuZANU-PF lokuthinta impilo kaZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abezomkhathi bazise ukuba kuza kuna izulu elilolaka elilesiqotho lombane kusukela lamuhla kuze kuyefika olwesithathu olwesihlanu. Lolugatsha luthi izigaba ezizatshaywa kakhulu lizulu leli lizibalisa koBulawayo, iMatabeleland South, Maswingo leManicaland. Bathi ngaleso sikhathi abantu kumele balimuke umoya olakho ukuquphuna izihlahla lokuphakamisa uphahla lwezindlu. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abeZimbabwe kabehlukane lokuzisikela ehwahweni kudaba lokunqoba kweqembu labo emdlalweni we-rugby. Iqembu le-Springbok kumbe amabhokobhoko liphakamise inkezo ye-World Cup rugby ngomgqibelo ngemva kokunqoba iqembu le-New Zealand. Ukuthatha inkezo le ngokwesine ukwebandla lamabhokobhoko. Ukunqoba lokhu kubangele ukuthi abeZimbabwe abaningi bahalalise leli qembu, abanye begqoke umbala wehembe zaleli qembu. Umongameli Emerson Mnangagwa laye uchayele ihlombe leli qembu. Kodwa ezinye izizalwane zakwele South Africa ezibalisa umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Musi Maimane zithi abeZimbabwe abehlukane lokuhalalisa iqembu labo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo bakandi, kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zenindaba zomizwa emidlalo. Imidlalo le kukhona ibhora, kulabo cricket, kulabo rugby, kuhleziwe nje kahle kuphilwa okwabantu ongasikho kwelokhu ze esikubona kusenzakala kwezeganga. Umuntu ukhululekile ukusekela noma yi-India noma yini. Kodwa ke lokhu ke sikuzwayo okweSouth Africa kutshengisa kakhulu ukuthi umuntu weZimbabwe usekhangelelwa phansi okunganani ngendaba yezombusazwe weZimbabwe. Umuntu weZimbabwe sesenziwa yinoma yini, noma yini njengasetshenziswa ukuthi ke tshengiswe ukungabi yilutho esokusenzakala. Kuyadanisa kakhulu lokho. Kodwa sazi ukuthi umuntu ukhululekile ukusekela yinoma yiliphi iqembu, ngaba yibhora, ngaba yini, abantu abanye basekela Kaizer Chiefs so Pirates siyasekela England ibhola khona phansi so ke hayi kuyayangisa kakhulu lo singabantu abamnyama
kungaba kubangelwa yini ukuthi abe South Africa babe lombono onjalo
iye kubangelwa ikakhulu ngezombusazwe weZimbabwe esezenza kwafa lomnotho weZimbabwe kwagcina kulabantu beZimbabwe abaningi kakhulu eSouth Africa so kusuba ukuthi nje noma yithutshane linganani nje lincane elokuthi umuntu weZimbabwe ehliswe isithunzi sakhe sokusetshenziswa khona umuntu weZimbabwe akafuneki ukubonakala engathi ujabulile kumele ahlale danile so ngenxa ujabula wena ngokwemidlalo sokumele bakutshele ukuthi hayi ungaze wajabula udlule abakhona indaba lingabile yenu iteam elizayijabulela ngindlela ezinjalo so kuyinto embi kakhulu leyo babugande ngendlela engikubona ngayo umuntu omnyama usekhangeleka njengesichibi ikakhulu umuntu omnyama owayeseZimbabwe ngikubona kuyinto engalabuntu ngamanyamazo
lona eleZimbabwe ubona kungani lingazinuki amakhwapha lalo lithuthukise imidlalo yalo ukuze lalo linqobe
iye eleZimbabwe likhatshana kakhulu ekutheni lithuthuke baba ugande ngendaba ezezomnotho umnotho elizwe udilike kakhulu vele nje nxa ungacabanga ngokuthi kuze kube le team noma ngebhora ngo tennis yini vele kakukho ngoba izinto zonke lezi zemidlalo zifuna ukuthi zakhiwe kusukela phansi lokho kuthiwa yi grassroots development ukuthi kusukele phansi kuthathwa abantwana abancane badlale kuze kuye kuye emathimi namakhulu kufuneka imali ilizwe kalila imali kwehluleka izinto nje ezinjenge basic njengamanzi ilizwe nxa kungalamanzi ongawanatha kungela kudla ongakudla so kubanzima kakhulu kuyabe kuswelekile ukuthi kulungiswe zombusazo ipolicy yeZimbabwe ilunge umnotho uvuke kodwa ke konke lokho mina lawe siyazi ukuthi ithemba lakho alikho loba nje ukuzama kuba yikuthela idada ngamanzi siyabonga
hayi lati siyabonga ngomnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa Ukukhethwa kwamholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuthi abe lilunga ledalelwe ZANU-PF lePolitbureau kudale inkulumo. Ukukhethwa kukaSibanda kubangela ukuthi abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi kungene elinye ibandla embusweni ngoba umkhokheli webutho engwebandla leZANU-PF. Sixoxele walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya uSibanda kuphiwa kwakhe iposition leyo mbisikhundla ukuthi bekhona ku Politburo kuzana PF epartini at political party level imbono iyehlukene iconstitution yona ngokwayo guys engilandelwe right from 1980 kubunjwa igugu round kusiyabizwa laba abantu labo kuthiwa ngama North Korea that was not followed into yokuqala okwesibili iconstitution elizwe ise document elabe kuvunyelwane khona ngalabo babe bevumelana kukho athi ngalesi sikhathi lesi le second republic kumbe new dispensation balendlela zabo abangena ngazo labo ezehlukeneyo ngendlela angena ngazo uRobert Mugabe upresident wokuqala elizweni ngisho sivela empini hayi wokuqala kubaliso umzorewa so khona laphana it depends ukuthi khona omunye uvele ukholo lwakhe lungapi maybe second republic le kumbe singathi i second dispensation le ingabe ilandela maybe Chinese Cuba whatsoever okungaphandle ngale okungasikho okuvele kungokwekhaya a homegrown culture and constitution so lakho bayo bekubona ngathi kuyinto efaneleyo liyafanana nje lebantwana bezikolo i-grade 7 iyagcina la ingasabhala ama exams kade sibabhalile kwathi khona bengayi ku holiday so konke khona khala vele kakukho ku constitution i-issue khona kuphela ukuthi khona abantu babona kuphi okungathi kungcono kubo for a manageable purposes so uValerio ke ugwenzi commander weZipra and then commander weArmy eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa yipolitics akazenge applyele ukungena esisotsheni so that document does not hold any water ngoba vele yena utrainwe engaphansi kwepolitics for a politically issue or settlement in the country
manje nqa singakhangela ukubana kungene elinye ibandla elithatha intambo zombuso akusoze na kube lodubo
enyi part ezangena lapha ingaba khona kodwa ke for the time being gayikho leyo part okwakhathesi sikhangelela ngama-calibers angikhona ama-political parties but in general akusoze kumphambanise laphana uValerio ngobani abantu laba nxa bengena la yena lo ozangena uzakwanisa laye ukufika laphana efake yakhe imithetho kodwa ke nxa kuyikuthi khona yizaphu engangena its under revolution liyana movement ngama-liberators njengoba kathe sibalo kansela oyedwa ngale matoko akusoze kubakhathazi lokhu there is nothing that they will change ngoba labo babe bebenefitha kukhona lokhu so that iziqondiso zokuthi ama aims and objectives of the armed struggle ayemi njani laba bantu babe beappointwa befakwa laphana benzela ukuthi khona ama-political parties lawo kumbe iparty enjenge-ruling party leyi ingaphumi kuzinqumo lenhloso e-liberation movement so ama-aims and objectives of the armed struggle nxa yena uValerio ekhona laphana esephulwa yena nguye abe wrong ngoba yabe sevumelana lokuthi abantu besuke endleleni elihlosweni yokuthi vele abantu babe siyakudingana egangeni belelo lizwe so nxa bekhona khona laphana njengalokhu abakwenzileyo kurayithi lokuya lo ozangena la uzabhenefitha asoze kumkhathaze ngoba uzabe tshela ukuthi khona lokhu lalokhu uyabe usuphumile endleleni ye-revolution so uzabhenefitha loyo muntu kumbe leyo phathi okuqakathekile elizweni kayisizo zikhundla yikuthi abantu bethole inani labo abalifunayo izinto ezifunwa ngabantu khathesi bakhangeleleni abantu ngitshayela ihlombe ngumbono wakhe lowawenzileyo okuthi khona uValerio kabe khona laphana phansi kwakhe kwenzela ukuthi bengaphumi esiporweni sesizwe
lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo leZebra obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo Ukuncitsha intatheli izindaba ezizimeleyo ezivalisa leze Studio 7 imvumo yokungena emhlanganweni webandla leZANU PF kusolwa ngabanengi Lumhlangano wenzelwe edolobheni leGweru ngomgqibelo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ongomunye wentatheli izindaba ezincitshwe imvumo eseGweru.
Intatheli izindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezana uPF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulumhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli izindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezana uPF.
Ngitokwalela kwentatheli izindaba ukuthi nizikhave conference yezana uPF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva. Lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko, masikhangele izana uPF libandla elibusayo okuthi ukuthi konke okwenzakala kuzana uPF kulokuthinta impilo kaZulu.
Umnumzana Benny Moyo isakhamusa kobulawayo uvumelane loChuma.
Media ezenqatshelwa ukungena kulomhlangano yasethusa yasimangalisa andethu hulumendo lomthetho owe access to information
isikhulumi samapolisa iZimbabwe Republic Police uInspector Paul Nyati ekhuluma lentathela izindaba kobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapolisa lentathela izindaba laye usole ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentathela izindaba
sikhambe siyo enza interaction kumbe engagement lamabandla ahlanganisela iMinistry of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama-political parties ukuthi nxa ama-journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama-journalists besebenza.
Umqondisi wezokwethulwa kwemibiko kuZANU PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy. I have not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed, per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people were misplacing things.
Umqondisi ohlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uya kusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangile, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabi kwazi isizathu esiqakathekileyo sokubana why bebhalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi nami ngidingithi sesibe nesekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe unkosazana Helen Sithole usola isenzo seZANU PF ekhuthaza ukuthi intatheli izindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabe emisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli izindaba u-Anastasia Ndlovu loKhudzai Musengi. Sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli izindaba njalo kungabi lokubandlulula kuzo intatheli izindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe i-constitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela omisa imaz i-VMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe iZANU PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli izindaba ezizimeleyo kulumhlangano zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo-62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi okwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli izindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngoncabakazi uhulumende walela imvumo intatheli izindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi kulamalunga ebandla leZANU PF alijumi lasithoba mina 2018 axotshwe ebandleni leZANU PF ngoba ancintisa kukhetho lwedale lePhalamende lamakhansili bezimele. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi idale lePhalamende lakwele South Africa selethule umthetho ozakwenza kube licala ukuthi umzali engahambisi umntwana esikolo. Uma manje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi baka Studio 7 siyalibingelela abasakazi bethu esibathandayo. Basakazi baka Studio 7 mina ngizakukhuluma ngendaba lesisile yokuthi uchaba ngosemisa abantu. Studio 7 abantu laba abakhulele kobulawayo abahanjiswe kubo le emakhaya le. Ngabe ngabantu abakhuthele ukupolitiki abahanjiswe kubo khona laba laphi siyadliwa khona yathola zero. Beqoqa abantu bakube esigabeni zabo khona emakhaya ukuze sisiwini. Thina ngabe emathebeleni sisiqoqa sivotela iopposition asilankinga lokho kodwa ukuthi sokuzalethwa amashoni kobulawayo hayi abahambe kuwe emakhaya ngalo ukuze bewini okwenza bedliwe khona lanti basebefuna ukuzogqaya kobulawayo ukuthi sizabusa ngaphi bona nxa sesokubuya abantu bobokuza abahambe beqoqa ogogoba balabangane babo khonale kubo ukuze isisiwini bona laba abafakwayo ngenkani kobulawayo yibo abayizana uphivi iqhubeka ibuza abahambe bemobilize kibo khona ngale izinto zizahamba kahle. Ngiyabonga Studio 7 sikhuzela laba abathili nalikhe liyakhethu lohlangothi elubhekayo abakhuzo laba bantu lapho bengalitshela ukukwenza nalenza umsebenzi wenu futhi alibhekisa icele lilodi liyabhalansisa amacele wonke lizwe imbono yamacele wonke ukuthi uhamba njani bengazokhuluma nje abanye abantu laba abantu nje abaphomba ukulandela ngombe ngamashona la akhulele kobulawa yasekwazi asefuna ukuzobhidliza lo Studio 7 hayi
inde njalo siphinde njalo Studio 7 hayi umuntu akayekeli kuphushela udoti kuye MRP udoti nguwe wena oqeda ukukhuluma lapho uthi yabahambe kuye MRP MRP yona ufuna udoti yona ufuna usengezo chabang don't need usengezo chabang nento enjengawe esasupportana namaqembu abanye abateke support amaqembu abanye abantu bangakubo lilento yangakini ebizwa zap ni MRP yila ungaya khona uyo yandisa inani ngasijwayele namfana wena ngalingi impela usijwayele mfana kithi MRP ilwela ilungelo lomuntu emathebeleleni olamathambo aqitshelwa egatha ibhalagwe iligion mine yonke negwandi njani labantu abafakwa ilento yenu elokho lingabona ukuthi umngane wenu lo supportela into yani yenu le kuthiwa udliwe udliwe engadliwa ngasene kulunywe kuthiwa mwana mayi thina sithi mtaka mama sithi mwana mayi yazini lokho ke kuthi thina namakhalanga namatonga nabanye abantu nje umhlobo ngasimhlobo wasempumalanga singabantu abafuna izwi labo sizikhulule hayi lokho sitshelwa yini lapha into okwenza nabo sisengezo chaba ngoba kuthenga isilapha fana nabo mdenda
salibonani basakazi nabalaleli baka Radio 7 hey mina ngiyazibuza njani ithola impendulo ukuthi ngempela umnangagwa njengepresident ulawo ama advisors abam advisors baye bem advisors ngoba ubukeka lubabulahleka njalo manje uthatha i umkhulu wamabutho umenza ukuthi angene ephathini kanye ku top ezanu PF wenzani khona la ababona ukuthi uphula isisekelo sombuso kuyisofuze sibuswe ngaso asilandele yena ebe nguye osilandela okuqala ziningi izinto abangam advisor zona lapha ezidingwa ngabantwana basezimbabwe esizidinga usuku ngosuku kodwa akukho okwenzakalayo kodwa ungabona sokunje kukhona ukunuka santungwana kuyiphathi yabo angithi vele bajayele ukureachana bareach umgabe besebenzisa yena umkhulu wamasotsha kukhona okunuka santungwana khona pha kuzavela noma yinini kuzavela kuzani amina mbona ukuthi umnangagwa ngempela uzayiqeda 5 years yakhe nalesi esikhundleni sakhe sona siya hayi uzobe eyindoda impela angazi uyabe senza ngani ngoba izinto ziqhubeka zisiba bhedi to wese ukudlula ngesikhathi sikamgabe sokuwesi manje
Studio 7 iyalibingelela sibonga umsebenzi omkhulu kangake lisenzela wona ngibe sengena kulindawo siyazwa sibili okukhulunywayo khona lapho bephilisana bephoselana inyoka ephilayo bebe sebekhohlwa ukuthi abavoti yithi singabavoti sinjalo yithe sikwazi ukuthi savota njani so sicela ukungakhonfyuza entweni yethu esiyenzileyo ngothando lwethu sicela ukukhontinua ngothando lwethu lapho esikhethe khona sicela ukungaphambulwa asivunyele njengabo bonke abavunyelwayo cause esikunanzelelayo ukuthi i-TRPC libandle la register eliyaziwayo emthethweni so siyacela ukuthi lathi sisebenze njengabavunyelwa elizweni singabi sengathi singabantu abangene okungekho emthethweni so kufakwa this and that ukuthi kukhitshwa ama-councillors ethu lama-MPs ethu thina abanye akusiphathana and kakusoze kwafakwa siphatha noma yinini asizondi muntu asizondi bandla sizonda izenzo kuphela yikho singani kasihambela ndawo siyabona
Studio 7 livuka njani basakazi labalaleli lonke jikelele umhlaba wonke cela ukuncediswa thina njengabasakhulayo ebubi district kuward 9 emathebeleleni north ngikhandeke into okulensuku ngayiyenza iprogram le siyenza isafa ngesepa but sisebenzisa ingiga lomgigo lesefa siyenza isafa so into leyi sengiyenze labanye bayibona sayibona ukuthi into esebenzayo so sesidinga ukuthi sithole ulwazi olokuthi mase sikwenzile lokho kumuntu kwabanje ngendlela bengiyenza ngakhona singafaka mithi bani ngoba siyayilungisa sibili ngezitokwane zona lezi eliqeda kugeza ngazo sicela uxhaso ukuze sikwanise ukuqhubekela phambili abangafisa ukusithinta bengasithinta enombolweni ezithi 078 10 3 4 1 4
Studio 7 sibonge indaba elisethulela zwane ezijulile ezimnani ngibuye ngisole kakhulu into eyenziwa nguChabanga kanti uChabanga wayengavula iphathi yakhe esindebele nemathebheleni North ayekele kachamisa le abantu besishoneni ngoba uletrabhalizi ngeyakhe ingqondo ngeyokuthi uma engawina ma engangena mpela kuparlamentali engene awine abe yipresident ule ngqondo yokuthi amashoni akhiphawa emashoneni amandebelo ayelethe ngakavule yakhe iphathi yekele uchamisa wadilize i-MDC kathesi sebuye thunywa futhi sefuna ukuzodiliza i-CCC uwaziwa thina asimazi loo Chabanga ngaphuma eceleni lo bhethule wakhe lowo bevuse yabe yabe iphathi le besiyekele thina abantu besihloneni kula esibona khona ukuthi silokuphila sile mpilo laphakathi kunini sidubeka shiwa sikula umhlaba dithwa yi-ZANU-PF abuya thengwa yi-ZANU-PF futhi ezodiliza i-CCC hhayi kasiyekele mani uyasidaka mani
ivuka njani Studio 7 ivuka njani hhayi ubaba uChabanga into atshengisa ukuthi uyaboni udolo seZimbabwe la utshengisa ungani ufuna ukuzihlenzela okwakhe besikhwameni sakhe hhayi atshengisa ude umuntu omdala atshengisa udube esilukhangeleyo lapha wonke umuntu uyalubona esibhedlela kulalutho ulanto uyabhalelwa kuphela ubhalelwa kuphela ngepheni ubhadale imali ezinkarakaa suke lapho siyadinga amaphilisi efamasi
Studio 7 linjani basakazi mina engikhulumayo ngijabulane ngisuka koBulawayo ngithi lami ngeke ngifake ubono ukuthi why singake simlalele lo ubaba uChabanga ngoba into zonke azikhulumayo zingani ziyezwakala beku-right ukuthi iZimbabwe irule ngemhlobo yayo njengobana yona injalo nje amaNdebele lawo akazikhethela ababa abantu amanye lawo amanye ezinye endimi lazo zikhona ukuthi zizikhethele ezazo lazo izizwe zazo ngibona ngathi beku-right u-right ubaba lo asimsapoteni ku-CCC asimsapoteni i-CCC CCC libandla labantu singakhethani ngokuthi labana bayini amaNdebele lawo makazirule imhlobo lemhlobo yayo izirule njengalokho okwenziwa lapha eSouth Africa ngoba njengobana nje ngikhuluma nginjalo nje ngilapha eSouth Africa ekhaya seZimbabwe ikakhulu ngisensizi siyafuna lathi ubuyele ngasemakhaya siyabonga
sinjani basakazi weStudio 7 hatshi thina siphilile mina ngifuna ukukhuluma ngosengezi lophugeni laba bantu angazi ukuthi ngabantu abasuka kuliphi Zimbabwe bona abahlezi kuhle bathenga kahle abantu abayelatshwa kahle abafunda kahle ukuthi ngabantu abahlala ngapha kweZimbabwe wena phugeni losenziwenzi bekelani entweni nale zizwisa ubuhlungu iZimbabwe and namhlanje iZimbabwe iyalizonda ngale yathi iZimbabwe iyalizonda yakwathi usenzi sebenza konke okwenzileyo xa ulindebele ngithi yakwathi inkawu yazalo ihlala esihlahleni kodwa ilanga eliyi-1 iyalikhuda ugatsha elosebenza uzalikhutha ugatsha lawe phugeni liyekele khonokho liwenzayo hloniphana abantu bezimbabwe hloniphana ama-voters hloniphana abantu abakhethwa ngabantu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 okwezemelika ngamafitshane kubikwa sokuphithizela ngemkhumbi yempi elwandle lwe-Mediterranean kulandela ukuqhamuka kwempi yakwele Israel lebutho le-Hamas ekuqaleni kwenyanga. Elemelika laqala ngokuthumela umkhumbi omkhulu othiwa USS Gerald Ford othwala indizamtshina zempi ezingamachumi ayisithupha lamabutho azinkulungwane ezifika phose 19,000. Umholi webutho uGeneral Lloyd Austin uthi amabutho eMelika awasoze angenele kumpi ye-Israel kodwa aselwandle ukukhuza amabutho amanye amazwe ukuthi angalokothi angene kumpi ye-Israel leHamas. Silugqibeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu ebulenjini lingaya ku www.voaindebele.com. Zikhona izinye ntambama ngo 7:30.